Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eCholocho esazitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yebulawayo Nyamandlovu Cholocho Transporters Association yaba ngeyinye ecabange ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga lebulawayo Nyamandlovu Cholocho Transporters Association uthi lolu ncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
Echolocho sibuye singabantwana beCholocho siyiBunyatsho Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha eCholocho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eCholocho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumaza into zabo eziningi zanyamalala, izigqoko zabantwana zagqitshelwa iludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo. Yonkesikho ngokuzwisa ubuhlungu kakhulu esikhanya ukuthi sike sikhulume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencetheka impahla zichithwe zaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hayi manje impahla lapha ziyahamba la, basithathele impahla thina sikwazi vele sisenzele. Bona laba futhi abakhona babonakala bethole impahla ebusuku la.
Unkosikazi Constance Ngwenya osuka kwamahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa soke abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhlwesabo uyasihlala laphansi. Like njengami ngathi for example, of course ngihlala nomama nje kodwa ndawo nomntwana abayiqini. Lokhu engafikayo angilanguko angazi ngithole impahla. So nje ma mbona kunje nje wabona manje bazivela mbizela ngiyasihlalela vele ngoba ngiyabona ukuthi angeke ngiqualify.
Umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini isihlalo wekomiti yesiphepha Flood Victim Camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo.
Hayi abafana labantu bababuya lapha bekhangela kule mpahla ezabuyayo lapha zibonayo ezabuya lamajaha adonethayo eSouth Africa. Bayentambami impahla zakhona bazilumisa ntambami ebusuku. Nxa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla nabalungisa.
Uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhe le migodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele.
Indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo nomango siyalima khona akuhambelani vele. Akuza kuba nzima ngoba last year ngigebhise umgodi vele ni-government zehlule ukugebha umgodi. So mphinde ngutshiwo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili ukuthi.
Abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga, iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana lamasimu abo. Amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingunompumelelo Moyo.